Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget eyethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahla fahla mbijana enga expand kuma issues kumbe engasiniki information eningi.
Ibandla le MDC Alliance seliqothe obe ngumgcini sihlalo ogajwala besifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha lisithi ukuqhubeka kwakhe elilunga kuzangcolisa ibizo lebandla. Ibandla le MDC lithi obe ngumqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe kasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lanxa ephikisa ukuxotshwa kwakhe emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwendleko zikahulumende i-budget olwethulwe izolo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube soludale inkulumo abanye besithi alusoze luphathise ukuthuthuka komnotho welizwe. Owaye ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti osengumsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uthi uluhlu lolu lwehluleke ukulungisisa ukungahambelani kwesisindo sedola leZimbabwe lelemelika, njalo wathi iholo lezisebenzi bekumele likhangelwe ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe umthuli uthe imota ezileminyaka edlula elithumi akusamelanga zithengwe phandle kwelizwe, njalo wathi abahola imali engaphansi kwenkulungwane ezilithumi $10,000 abasoze babhadale umthelo we-tax. Uncube uthe ababele mali edlula $1,000 ebhanga nyakenye ngesikhathi ilizwe liguqula imali bazaphiwa imali yokulinganisa isisindo semali abayilahlekelwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutjera.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahla fahla mbijana enga expand kuma issues kumbe engasiniki information eningi. So kumele sihlale phansi silicubungule ibudget. Kodwa ngokubona kwami ubethe ibudget ngele 402 billion. So kusitsho ukuthi embone njengani abantu bebekhangelele ibudget elikhulu kakhulu ukwedlula 402 billion. Ngokuzwa kwami ama ministries ama bits abo ebe yi 1.1 trillion. So abantu abaningi bona njengani kabathabanga ukuthi ibudget beliphansi kangaka, kodwa ngibona njengani uminister ubesebenza ngemali ayikhangelele ukuthi azayithola nxa sikhangelele ukuthi i-economy isiguqe ngamadolo kathesa.
Ngamafitshane ungathi kahle kahle kuyini okuqakathekileyo okukhulunywe kubudget le?
Kathe sengathi engubonileyo ukuthi usengeze i-tax free threshold ukusukela ku 5000 RTGS kuze kube yi 10000 RTGS. Njalo izikolo sezathola i-sanitary wear yamankazana lama PPE. Njalo khanya njengani umphathi ntambo ufuna ukwengezelela i-duty kumbe i-excise duty on into ezinjengotshwala legwayi. Ngibona njengani njalo umphathi ntambo uzame ukunika i-higher education imali njengange 14.2 billion le-primary education imali njengange 55.2 billion ube sithi nge-infrastructure lento ezinjengalezo. Kodwa esingathi asikakuboni ukuthi uholo lwama civil servants luza hamba njani ngoba bacacanga ukuthi uhlelo lwakhe luza belumi njani nxa sesingena kundaba le
izisebenzi ngokubona kwakho ibudget le izihambele kahle na nxa sikhangele lokho okukhulunywe kakhulu ngendaba ze bonus
nxa sikhangele ibonus ngibona njengano umphathi ntambo wenze into enhle kakhulu ngoba uthe i tax free threshold bonus izaba i $25,000 kodwa izisebenzi ngibona njengani uDubo abalalo ukuthi ngomnyaka ozayo isalary yabo iyabe injani khonokho akukhulunywa kuma highlights lawa ube ngacacanga ukuthi uza zamacebo bani ukuthi indaba esebenze ukuthi bafuna imali elingana le $520 ababe ithola ngo 2018 uzayihambisa kanjani so kumana njengani bengathaba okwesikhatshana kodwa sikhangele long term bazaqhubeka behlupheka ukuthi ama salaries abo azabe emi kanjani nxa sikhangele ukuthi umphathi ntambo ubengasitelanga ukuthi uzasamacebo bani
umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare. Ibandla le-MDC Alliance lithi seliqothe obengumgcinisihlalo wogatsha lwabesifazane kuleli bandla koBulawayo unkosazana Tendai Masocha phezu kwamazwi akhe avele kubomakhalekhukhwini kuyona le iviki. Kumazwi akhe uMasocha uthe bengaqhubeka bemhlukuluza ngodaba lokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mjehiwa uzagcina eveza ukuthi uMjehiwa labanye abasakhulayo abangamathumi amabili babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsayi Mahere uthe uMasocha wethula amazwi angahambelani lesiko lebandla ngalokho usexotshiwe. Yena uMasocha wayethe usesuka esikhundleni kodwa uzaqhubeka elilunga lebandla. Kodwa ibandla leli lithe ukuqhubeka elilunga kuzabangela ungahlaliseki kwabalandeli bebandla. Ibandla le-MDCT lithi alisoze livumele oyingunobhala oquqa inhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla leli lithi uBebe sowaxotshwa lanxa yena wakhweza lolu daba edale esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo.
I-court enkulu eZimbabwe i-Supreme Court yarula kudala nge-situation e-MDCT yacacisa okumele kwenzakale kusiwa phambili. I-Supreme Court ayizange ithi i-MDCT sokumele ukuthi i-constitution yayo imiswe. I-constitution ye-MDCT in fact yaqiniswa nge-decision eyenziwa yi-Supreme Court. So it decision ye Supreme Court maku ukuthi yaqinisa i constitution ye MDCT and uBebe yena manje sithi ufuna ukuchallenge i decision enziwa yi National Council engibona nje mina edlalisa isikhatsi sakhe le mali yakhe ngoba akukho nje lapho okuziya khona and akungimangalisi ngoba njengoba esesupportwa ngabantu be alliance kunini abantu be alliance besiye ema court besizama ukulisana lati and each time siyababhuqa nje la uBebe nje mayicabanga ukuthi eyakhe indaba izoba different uyadlala nje ngoba akula mehluko uxoshwe and exotshela ireason and ireason yakho nasilayo ku constitution yesivumele ukuthi simxotshe ngendlela samxotsha ngakhona so yena mayisitshela ukuthi uzobuyela kusemkantolo lapho esawina khona aye presenter eyakhe olakhe udaba oluphikisana le ruling enziwa yi Supreme Court anginguye nje mina ngagcina imali leyo ngithengele abantwana isitshebo ngodaba angeke azalwini
njengoba esitsho yena umnumzana Bhebhe ukubana kasoze asuke esihlalweni sakhe ngoba kaxotshwanga okungekho emthethweni. Kuyini okuzenzakala nxa kuyukuthi selisenza umhlangano wenu okukhetha inkokheli lizama uphana ixesha lokubana aqale alungisise udaba lwakhe kumbe selihle lakhohlwa ngaye?
UBhebhe akusoze kube ngokuqala ukuzama ukwalela esikhundleni esexotshiwe. Sikubonile even lapha e-America, siyakubona even khona manje ngo-Trump owadliwa ukukhetho ngo-Joe Biden. Entsara la yokuphuma esikhundleni ezitshela ukuthi yena wawina. UBhebhe la ngimfananisa lalokho. Ekugcineni nje mina i-advice engamnika yona nje ukuthi akulanto ezotshintsha mnumzana Bhebhe. I-decision yokuxotsha yavunyelwana ku-National Council. Ma uzitshela wena ukuthi uzosala lokhu sesikhundleni sakho, asazi ukuthi uzosebenza lobani, ngoba okokuqala usoze ubizwe kuma-meeting. Okwesibili, akula membership ezobelandelana lawo. Wena usozikhethela i-alliance, buyela ku-alliance uyokontesta khona ukuba ngu-president we-alliance, ngoba yibo abantu odlelana labo. Thina abantu be-alliance asidlelani labo kusukela nge-time siwina i-Supreme Court judgment. I-MDCT, MDCT awungeke ubelonge emabandleni amabili. So kumele ukuthi wena ngabe usebenzele ukuthi uye contest. Uma ufuna ukuba ngumongameli weparty, hamba uyo contesta kuChamisa ngale. Ukontestele uChamisa ku-alliance, libone ukuthi liphuma kanjani. Kodwa ngapha nje udlalisa isikhathi, udlaliswa le mali yakho. Khohlwa nje ngakho ku-MDCT ubulayo i-chance, wayidlalisa ngoba ufuna ukumamambande ube ngapha la ngapha. Thina asivumelani lakho ukumamambande kwakho. So okwamanje nje usiwedwa isupport yakho ungazibuza khona manje ukuthi ivela ngapi. Uzokwazi uzothola ukuthi isupport yakho ivela ku-alliance. Even izimali zona lezo zokuthi upushe ama-court case ona lawo, even i-campaign yakho, konke izimali ze-alliance. And thina sivumelani lakho konke lokho. So ungaqhubeka mfowethu, lilungelo lakho lokuthi uye court, but angiboni ukuthi kuzophumana.
Umnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele-Melika. Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Bednico Bhebhe kunye legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole yehlule. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi obesebenza e-ofisini kamnumzana uBhedaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle, umnumzana Gideon Mapokotera ubotshiwe izolo esetheswa icala lokupha i-visa okungekho emthethweni umnumzana Ali Mohammed. UMohammed ngomunye wabasesitokisini phezu kodaba lokuzama ukususa ingudlu igolide elizweni lwelo nkosazana Henrietta Rushwaya. Iphephandaba le-Newsday lithi umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume kasamiswanga emthethwandaba izolo ngemva kokuba amapholisa ethe asacubungula icala aletheswayo elokuthi wasebenzisa isikhundla sakhe ukudingela izihlobo izitanda zokwakha izindlu emzini weWestley. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bakhulu bohlelo lwe-Studio 7 nangibalaleli bethu, cela lisibuzele lapha u-president wethu uMnangagwa, ngoba shiwa lokho kwenzakala ezikolo thina abazali asikuzwisisi. Qala sasithe izikolo azivalwe zingavulwa until next year, isikhalazo sethu asemukelwanga. Khathesi abantwana sebesezikolo akula matitsha. Amatitsha ngasebuye khathesi ngemande, se abantwana sebefunda ngama-days. Kambe kusani shiwa abantwana bethu yini abazayifunda? Yebo saqala sabona kuma doctor. Kuma doctor kwathiwa sekufanele ebelaphe ngama days. Abantu baphela du elizweni. Khathesi kulandela imfundo. Imfundo yabantwa bethu bazali iphelile. Iphelile du. Endafika khali. Ngoba nxa abantwana bazafunda ama days, waye kwabonakala ngapi? Khona lokho ukuthiwa umntwana uzafunda ama days. Shua. Awu, kambe singaphi sihawu lozwele ohlu. Sidubekelani kangaka, sitshelwani kangaka. Hayi kungalalelwa thina lathi izikhalazo zabantu, wanaba abangalancedo kodwa nxa sokungamavoti sabe sesidingakala. Thina kodwa izikhalazo zethu zemukele. Kathi sihawuliselwane elizweni sidubekelani lapha eZimbabwe. Thina selizweni elikhululekileyo esizitsho ukuthi yilizwe lethu likhululekile. Kodwa liphinde lisiphalise nzima thina ngokukhululeka kwalo. Awu, hlobo zami. Hayi mina kuya ngani bazali. Bazali, asivule namehlo. Ngabe kuyenzakala wani umntwana uzahamba esikolo engatholi imfundo ebuya le corona. Ngabe kuyenzakala ngathi ahlalisa sitabambana, sihlalise nabantu bethu bengaye ezikolweni. Sihlalise abantu bethu thina bazali, sizenzele lathi okwethu kusemakhanda ethu. Ngiyabonga.
Mavuko. Ngithanda livukile kodwa emakhumbini amane omhlaba edaluka ekezimapisa khonaphana omalaba ekohole ngilivusa edaluka ngilivusa kwesivalo ngilivusa imbalamavillage akho aqale khonapha abizwa edaluka nengudla stripurodi afinyela nesibangane ngiyaphila kodwa. Hayi siyabonga. Hey mina lapha engikhona. Ngikhawela nje ukubona izulu liphazima kwezindawo ukuthi liyana. Lapha engikhona hayi daluka kwathi hayi. Hayi zivile hayi daluka nathi izulu. Yana sibili yaganda. Sizazi ngibona lizabuya. Kodwa liyaphila lina. Ngubaba. Umoveli ngwenyalo daluka.
Sanibonani yadikelela khona ngapho kustudio 7 basakaza bahleliyazi umsakazo liyakwazi ukuzikhipha izindaba shuwa. Yazi ngilo hlupho ngabantu bakithi kata abantu bakithi sebabanjani. Even ingoma iyakhuluma ukuthi kudala kwakunginje kwakubusa umambo lomzilikazi. Kudwa namhlanje umuntu uzokhuluma ngokuthi ishona yeyi mina ngelindebele ishona mina ngelindebele kuyini kade okufunakala kakhulu phakathi kwabantu ikakhulu laba abafuna ukuba lobandlululo lungaka phela ishona likhona khona ngapha esindebeleni umuntu wakhona afice ngokomoyo ethi yena kafuni amashona walibona ngapha indebele lakomoyo ufice umuntu wakhona engakobhanda ethi kafuni ishona walibona ngapha indebele lakobhanda bantu bakithi sebenzisana ingqondo izimbabwe sifuna ikhululeke thina esingakho ukuthi izimbabwe kayikhululeke kungakhathalekile ukuthi ikhululwa ngishona kumbe ikhululwa umdebele kumbe ikhululwa mbani umuntu kuphela we-Afrika ngesifuna ukuthi avuse iZimbabwe mayezalandela iconstitution yakithi kathi nalaba abantu abanjani lina bantu ikakhulu lina besindebeleni lanini lithi lingomthwakazi mthwakazi kuyini umthwakazi lokho sekuhlala likhuluma ngakho lisebenzisa ukuphambanisa abantu libehlukanisa ngemihlobo khonapho phakathi kwelina bobuthwakazi kulamashona amaningi khonapho ngenxa yokuthi amashona lawo afunda ukukhuluma isindebele azalwa ngomama besindebeleni kodwa oyisebe ngamashona asebiza amanye amashona bebelani mcabango yeni le ukuze sithuthukise lelizwe lethu.
Sanibonani kwi-studio 7 igama ngu-Priski Nobel okhulumayo. Ngifundwe into eyodwa ngama-elections e-America ukuthi kwakhona ama-state institutions kawamanipulator by the incumbent president. U-Trump bekade ekhulana ukuthi yena qhilike kuma-elections wathinithini. Ngabe bekuse-Africa ama-electoral commissions mbe lama-court bekuzakuma nalo obusayo ngaleso sikhathi. Kodwa sibone ama-court security konke bedismiss ama-claims ka-Trump. Lokho kusivezela ukuthi kwakhona how independent are state institutions kwamanye amazwe. Ikomento khona ngabe siyakufunda njengamazwe mbawe awe-Africa ukuthi parties akumelanga ngabe yiyo futhi abe say kuma state institution la umelana ngama-institutions aseva abantu for example i-army, police, ama-courts into ezinjalo kwamelanga kuhlanganiswe le politics kumele kusebenze kumele ilizwe kudefenda the interest awelizwe hayi i-interest ye-political party.
Basakazi be-Studio 7 mina ngumahubo mahlaba ngilapha e-Johannesburg khethelwe America hambe ngendlela e-
ubuhlungu kakhulu Trump ule support nguye kadumele ukuthi aphumelele kodwa kunobuqilo obukhona siyathemba iCourt izakwenza kube ngcono kakhulu uzaphumelela uTrump
salibona salibona balandeli baka Studio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha eAmerica okhulumayo uVusani lo seJohannesburg eCosmos City eSouth Africa siyezwelana kukhulunywa kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ibhudo obuza ngokuthi kanti abantu bezane kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezane mina impendulo yami ngizathi inyamizwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezane okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala ngamahloni futhi ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso bazazi kahle futhi bamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu akuna bantu abangasihlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga isezimbabwe sifile ngenxa yezanu PF kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshuliwe yonke into abadlula mahala bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu kungani bona bengabhadali ama toll gates angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu lingaphuma ezindlini kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ikakhulu kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa ezimbabwe umuntu kakhangelwa ngendlela yokuthi bayizona zizalwane zasezimbabwe and into ekhona kakhulu abantu bezanuphiwe sebethatha izimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo izimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanuphiwe lithatha izimbabwe liyenze eyosendo bangancane sokungathi zanu PF yona izimbabwe konke kunokhu singabantu sikubhekile sikukhangele kuzizwisa ubuhlungu ngoba singelaseyi ngoba sakhamisa imilomo zakhuluma uyalala uvalele uyanyamalala kodwa abantu bezanu PF noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzwene kusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini kungakhethelekile ukuthi i-MDC kumbe ngobani singabantu nje abantu kazana nje abayizizalwane zezimbabwe siyakhala sikhala ngani abantu bezanu PF vela kukho lizokuphendula ngoba lizokuphendula nalikuphendula kuyinkuziduduza lizidududuza ngento engekho lisokolisa abantu abantu bezanu PF ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi kodwa i-corona idinga abantu abaklini abahlanzekileyo abageza izandla mhlawumbe akulamanzi pho kungani kuyaze kucatshwa ngamanje kuthiwa ibulawayo kayivalwe i-corona ibuyele phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sebebize beqala ukubanje ngoba akunanto eyenziwayo yi-government engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa ligijimele ukufaka imali ezihambenzeni ligijimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe ezindlini zeni kuhlela imali engukheshi ebambekayo nje ukukhuluma ngokuthanda bayabaluleka nampa bayabanjwa ema-airport bephuma le gold kodwa abanye abantu besokola kutho ukuthi vele izimbabwe ngeni lodwa bantu bezanu PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Iphephandaba le-New York Times lithi abalobudlelwano lomongameli Donald Trump babikwa bezama ukuzisikela ehwahweni ukuthi abaxolele amacala abo. Lokhu kulandela ukuxolela akwenze owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn ngolwesithathu wakhululwa ejele. Kunjalo nje igciwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu ngapha kwele Melika osekubhubha abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ngelanga. Kunjalo nje owakhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden useqalisile ukuphiwa imfihlo yelizwe. Lokhu kwenzakala esekhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe kuyona le iviki. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, nibona ngathi icabinet yakhe uzama ukuthi enze lokho esingathi thina i-rainbow okungathi kuhlanganisa imhlobo yonke ekhona kuleli lizwe ikakhulu labo abangathi baphakeme abaningi abavota kwenze umahluko. Yikho ke engibona kwakhathezi ngibona ngathi kunjalo ngoba sokukhona abamhlophe, kukhona abamnyama, kukhona njalo lalaba abespanyol. Yikho ngibona ngathi uyazama sibili kakhulu ukuthi athi take care of ama groups wona la amvotelayo ukuthi abe ikholoko ayikukhona. Ngeza ngengazi amabizo ngamunye ngamunye wala madoda lakomama sebengeni. Kodwa ke mbona ngathi uyazama ukuthi enze khonoko okuthiwa i-rainbow ukuze kubalanse. Asithi thina ku-homeland security laphana siyabona undoda lo owespanyol ngoba yibo kakhulu abahlupheka kakhulu ukungena kuleli lizwe. Sinazo ukuthi yena uzaphatha njani khona lapha.
Abanye bathi khanya ngani lihlandla lesithathu lika mnumzana Obama nxa ukhangela ukubana inenge lalabo abakhethiwe babesebenza kumongameli kaObama. Ubona ngani umbuso kaJoe Biden uzabe wehlukene na lokaObama kumbe vele uzazama ukuthi agcizelele khona okwakwenziwa ngoObama?
Ngingazi ke lapho ukuthi laba abakhulumayo kakhulu laba abachothozayo abaka Trump laba abaphumayo ngengalaleli Fox 4 lapha bekhuluma khonoko. Kodwa ngiqinise ukuthi uyazikhandela laye owakhe umbuso. Kuyabe kulungile ukuthi athathe abantu abazi njalo abantu asebeke basebenza ngaphambili abale experience. Ngoba ngiyakhumbula uObama la ekhanda eyakhe i-cabinet babekhanya bemchothoza besithi wenza eka Clinton ngoba ethatha labo kakhulu ababesebenzela uClinton ngaleso sikhathi. Laye uyazithathela bakhe uzazenzela owakhe umbuso oqondane laye ngokubona kwakhe. Ulezinto ezingama-emphasis alazo azibonayo ukuthi uzazenza njenge-climate change and so on. Yikho ke mbona ngathi laba bathi uyakwenza umbuso kaObama hayi ikuchothoza nje. UBiden uzenzela owakhe umbuso labantu abazwisisayo ukuthi nxa ebakhangele bazaphakamisa umsebenzi wephambili. Nxa ngenza owesithathu kaObama uyabe elungile ngoba umbuso kaObama wawungcono kakhulu lalokho esivela khona.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseTexas. Ibi uhlelo lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Inengi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget lisithi iyize. Ibandla le-MDC Alliance selixotshe ukuba ngumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha. Silugqiba ke lapha. uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.